Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 21 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Kolo kompani ngale kuyiseke ukuthi ukhetho luka 2018 luzaba nokufundwa okukhulu kakhulu okufanele ukuthi lamanye amazwe baqale ukulungiselela ukuthi babe khona ekhethweni luka 2018.
Zianda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa labasekeli bezanu-PF.
Impilo ezinzima ezibhedlela uhambeni sezikhangela xa qhuma ngezokuthetha ngathi kuphuma abantu bethakusa wonke umuntu umelaredisa abantu babekela ngokuthi ayiningi labantu aphuma ngathi okukhona lasekile ababona ukuthi
lanxa umkhankaso wokukhuthaza uzulu ukuthi avote ngobuningi kukhetho oluzayo kuqhubeka, bakhona abantu basoze bazihluphe ngokuvota ngoba akula nguquko ezaba khona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ziyanda izehlakalo zokutshaywa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa lamalunga ezanu-PF. Kugwalo esanda kulwethula inhlanganiso le ithe kulabantu abangamachumi amathathu lane abahlukuluzwe ngabasekeli bezanu-PF amabasa ngenxa yokuthi bebegqoke impahla elempawu zamabandla aphikisayo. Iningi labatshayiweyo ngamalunga e-MDCT. Ngolwesihlanu khona amapholisa ahlasele amalunga aleli bandla agoqela unkosazana Thokozani Khupe eLupane awathela nge-tear gas. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda uthi lokhu kuveza sobala ukuthi ukhetho oluzayo luzaba lodlakela.
Uhulumende wezamthethosisekelo njalo labantu bakho ukuthi abantu imisebenzi yeyiphele ukubekela phambili ngomkhankaso ukuthi selabantu nje ukuthi bangaphathisi ngawo zekhetho besabe ukuthi semahlini. Lokho mbona engani kuyisekisa ukuthi ukhetho luka 2018 luzaba nokufundwa okukhulu kakhulu sokufanele ukuthi lamanye amazwe lama-organization akhangela ngezokuthula njalo alisana lokuthi kube amalungelo labantu akhangele kahle sofanele ukuthi kathi sibaqale ukulungiselela ukuthi babe khona ekhethweni luka 2018 ngoba yikho lokho kuphela okungenza ukuthi abantu babe lokubelo kungafiwa kangako ngokhetho lolo.
Amapolisa wona kuyini okungenziwa ngawo ngoba sesike sabona kanengi sibonile njalo ngolwesihlanu ehlasela abantu be-MDC abagoqela uThokozani Khupe ebathela la nge-tear gas.
Ngibone ngani mina abantu beZimbabwe sokufanele ukuthi labantu abamabandla aphikisayo kahle kahle ababefuna ukukhankasa njalo abasengozini yokutshaywa ngamapholisa kumbe eyokulinyazwa ngamapholisa sokufanele ukuthi bahlale bekhangelisisile bevula amehlo belamafoni afana lama-smartphone ukuthi lanxa sokunjani bathatha amavidiyo betshengisa amehlo amapholisa loba nguphi nguphi uyabe khona ngoba mbona ngani khonokho bangaqala ukwenza kathesi sesekhatshana lokhetho luka 2018 amapholisa azabakwazi ukuthi ngempelampela abenze udlakela abe ngamapholisa bazaphuma kwelinye ilanga kwenye imini njalo bangagcina behlangane ne-justice bangagcina ngelinye ilanga bebizwe ngamagama kwathiwa wena wathaya abantu endaweni ey'njelenjelenje ngesikhathi esithile. Khonokho mbona ngani kungasiza abantu kakhulu ngoba ayikho enye indlela esinganqanda kumbe siqhuze ngayo amapholisa ikakhulu nxa besebenza elemvumele vela kupresident nezanu-PF.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. lanxa umkhankaso ukukhuthaza uZulu ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo uqhubeka babikwa bekhona abathi kabasoze basihluphe ngokuvota ngoba akula nguquko ababona isiba khona. Aba mabandla aphikisayo balethemba lokuthi udubo olukhona elizweni olugoqela ukusilela kwemali emabhanga kanye lemisebenzi luzafuqa abantu bayevota ngobunengi. Kodwa abanye kabakuboni ngaleyo ndlela, kutsho isiphathamandla seWoza uNkosazana Magodonga Mahlangu.
Impilo itholakala imisebenzi ayitholakali. Impilo isinzima esibhedlela awuhambeki. Sesikhangela nxa khuluma ngezethetho ngathi khuluma ngabantu ukuthi sizayivedesa kutha wonke umuntu lekaredisi abantu bakutshela ngokuthi mina vele okukhona kathesi iningi labantu bakhuluma ngokuthi okukhona kathesi ababona inguquko kulaba abantu athi bafuna ukukhankasa ngabazoba ngaze laba abafabamba nayo ngaba yinto angalidlaleza nte abantu bathi bafuna okungadala umehluko empilweni kodwa kathesi ngisine sikhona bakuboni babona ngani kule focus nalana bekule nkhangeleleyo epolice and power budget engase ilethe ngoqoko ebantwini ngoba abantu bakhuluma lokuthi khona thathi idola ezashindeka nona kuthi idola khona kamseko kathesi kodwa abantu bakunanzela futhi ukuthi idola lelo ngasezebenze lethu kwakufuneka ama-policies ayezomnika ama-economical policies ayezayenza ukuthi kube khonsisin ukuthi umnetho wethu uthuthuze but akula konke khonokho so abantu befilile badangalele hhayi abantu bezecompare bethi andiwa kuyi-36 years ama-israelrit ahlutheka-5 years so it should be 4 years to come for us ukuthi sidileka kanjani wenziwa khona ukuthi abanye abantu bayakwenza ukuthi ikungani abantu bezimbabwe lokubekezela kangaka ngoba singakunanzela ukuthi umongameli wathi wona umgaba wathi esedebheni wathi wona ezimbabwe akhula amakhrayisis ngoba yena kaboni umuntu omhluphayo into eziziya lokho zisira wethu ziyale okokuthi vele akusela okubambekayo kodwa abantu balokhu eqhubeka e-16 kanormal sele sikhangela futhi khona imfihlakalo esenzeka mhlaka-14 ebabazi stadium i-era ejudgment yokunika i-offside ihlokomise abantu e-BF bala ngoba umsindo waba umsindo abantu ade bezuza wena kodwa abantu ngathiwa siyandisa i-focus yes siyayithandile bayayithandile le ndaza abantu basho njani bathi ei siyayithandile le ndaza kodwa ngazi same uthukuthela khonjana kubonakala nxa imali bethu singekho amabhenki
udubo lonke lolo lukhona Mahlangu ubona lusenza ukuthi abantu bavote ngobunengi nabe votela utshintsho kumbe luza kwenza abantu bengavoti njengoba uyatsho ukuthi abaningi bathi kababona ukuthi kuyini okungatshintsha ngoba abantu abakhanya bezancintisa belokhu bengabantu banye
udubo leli mbona ngani lizayenza ukuthi khona ibandle libusayo kathi zantef yiwini ngoba abantu bezantef bazahamba bevota nalabo elishanama but kulimeni lezimbabwe asezelivote ngoba abalankanyelelo uma abandla akhona labantu abakhona abangani bafuna ukuncintisa abantu sebekhanya kodwa vele kuyini okutho kubuyani ngoba khangela abantu abakhona vele abantu azozithi kuyini okutha inkulumo ekhona ngambe emaphandleni hayi kuyini okutha vele
uNkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Onke waba ngumphathintambo ogatsha olubona ngokukhumisana umlotha elizweni njalo engumkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi ukwala kwamalunga ezanu-PF awetale lephalamende ukwamukela umthetho ojonge ukuqondisa uhlelo lokuxolelana into engamelanga ivunyelwe nguZulu. Amalunga ezanu-PF ale ukwamukela lomthetho edale lephalamende ngeviki edluleyo esithi ulakho ukuvusa izilonda zegugurahundi. Umzila uthi sokudingeka ukuthi udaba lolu luhanjiswe emthethwandaba we-International Criminal Court.
Into esisene nje kuphela eqondileyo thina ngokubona kwethu ku-ANSA ikuthi abantu abenza amacala kababotshwe umthethwandaba omhlaba i-International Criminal Court yiyo kuphela esibona ngazathi ngangena kulolu daba. Yikho ngabo kuthiwa abantu ematebeleni nasimanyaneni kuphela ukuthi sihambise lolu daba ku-ICC bazebotshwa ngumthetho omhlaba athi ngumthetho weZimbabwe ngoba sokusobala ukuthi kabasoze bavume ukuthi kubunjwe umthetho ongakhangela lolu daba lathi kasikuvumeni ukuthi awukave kwenzakala emhlabeni ukuthi kunomuntu ongenza icala ingaka akuyazibophe azigwebe phezu kwalelo cala.
Ibandla lakho ikhona yini imizamo eliyenzayo ukuhambisa lolu daba ku-International Criminal Court okhuluma ngayo?
Owakhethi sisakha mayelane nokubunjwa kwaleli bandla. Kodwa sesikubeke sobala thina ku-answer ukuthi sesidelile, sesibeke phansi izikhali kule mzamo yokuthi kungaba lento nje ukuthiwa yi-national peace and reconciliation kuleli lizwe leZimbabwe phezu kwamacala enziwa ngomgabe neZANU PF yakhe emathebeleni le-Midland. Sikufake kwasobala ku-constitution yethu ukuthi enye into emqoka esihlukumizayo ukuze sibumbe i-answer ngamacala enziwa igugu Round ende kasikhole ukuthi kulento engaphuma phezu kwemizamo le kade sizama ukuthi sisebenze nabanye ukuthi kukhunyiswa umlodi ngoba ukukhumisa umlodi abakucabangayo into nje ukuqhubelana igwayi kanti sicabanga phezu kwalokho ukuthi onileyo kayetholisiswa yikho kasihlangani kulokho indlela kuphele ukuthi thina njenge-ampe singaphumelela ngayo ukuthi nxa sesifakele i-foundation yenhlanganiso bese sithi thina siphumela phansi ngabameli babantu bemathebeleni ze-Midlands kuphela simela phansi sithi sifuna icala legugu round liye emthethwandaba bathemba ukuthi amanye amazwe ikakhulu ilizwe elifana le-Britain labo-Canada labo-America ababona lesi sika senzakala kodwa bakhetha ukuthi bakhangele eceleni icala leli lenzakala lina-Britain yini elalisanda kuphuma ukuphatha leli lizwe kuyale sincedise ukuthi sithole i-justice phezu kwabantu bethu abafayo.
Ibandla lenu limi ngaphi babamzila kudaba lokumanyana kwamabandla ngaphambilini kokhetho amabandla aphikisayo?
Ngirakele kubeke sobala ukuthi bona abalazi isikhathi sokuthi nabethonisa amacala enziwa kudala. Kuba sobala ngakithi ukuthi abaningi babona laba bantu abathi bona bafuna ukuthi bamanyane. Kabafuna ukuthi thina silingise isinto zemathebeleleni. Phezu kwendaba yegugu round sizakhuluma indaba yemsebenzi lamathuba nje lapha kwelakithi ukuthi abe ngawo abantu abahlala emathebeleleni. Asiboni ukuthi uTsvangirai umjuru kumbe umnyandakwa kumbe uTendayibiti. Nxa kuyikuthi into lezi abazivumi zingekho enhlelweni zabo hayi thina kasiko siza kumasoto.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu ngomkhokheli webandla le-ANSA. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we-Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Zulukandaba lingalitshona njani lapha elikhona khona ngapho ngemakhaya mina lapha-ke ngiyaphila ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngokungenwa komfelokazi kambe lokhu kusayenzakala yini kumbe akusenzakali nginenhlahla ngokuthi ngilo mama lapha unkosazana Stars Thebe Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu lo mnumzana usiso Ndlovu odabuke elupane kodwa-ke uhlala eJohannesburg baba Ndlovu kunjani
ngiyaphila babuthi
kunjani ngiphile kakhulu ye Mathebe kunjani mama
ngiyaphila baba ube kunjani Thembu
hayi siphile kakhulu ngiqalise ngawe baba Ndlovu nxa sikhuluma ngokungenwa komfelokazi wena uyakusekela kumbe akusekele yini khonokho
hayi mina ngibona kuyinto vela ngithi yayikhona ekadeni endulo so angiboni ukuthi kushintshele mina umfelokazi uyamngena ma ngabe kuwukuthi uthandile vele kungena umfazi womfowenu ona umfazi womfowethu uthandile ukungena agcine iy'ngane zami angiboni inkinga yakhona
mabhoqo nantu udaba lapha uyamuza ubaba lapho uyauthi hayi ukungenwa komfelokazi yena akaboni kule nkinga khonapho
uqondile kwesasesikhane umkhuhlane esiphila phakathi kathesi kakhulu umkhuhlane wengculaza kuba kubi ukuthi abantu bakhobengena nabengadingisisanga ukuthi isindo sabo sime njani kodwa eceleni lokuthi umama usekela abantwana baswele ongabagcina kuba kuthe nxa omiso omncane bengena egumeni bezomgcina lwana umama kodwa-ke ngicabanga ukuthi bese ufuna yena umamalo abe ngiyofunayo ukungenwa akube ngenxa yokufuna hhayi ukungenelwa okuthaba kulowo muzi bathi angaphumi
mbuye kuwe baba Ndlovu uyezwa lapho amabhoqo uyakhuluma ukuthi umama kumele abe efuna ukuthi akwenze khonokho kodwa wena ngiyakubona sibili ngesintu uthi hayi kumele angenwa kuphela noma kunjalo
hayi khona awukwazi ukuthi umngele engafuni angithi kufana le ntombi uyayithanda ma ingafuni ayifuni so mina into engingayisho nje nami ukuthi umama wasekhaya ma ethanda ukuthi mina ngingamngena akunankinga ngiyangena ngigcina abantwana bomfowethu sekuya ngaye ma ethi yena akafuni angabanjwa ngamandla futhi ahambe aye lapha oyabe funa othanda khona kodwa-ke ma kuwukuthi naye uyavuma hhayi akekho umuntu okufanele abeke umthetho ukuthi makuyenzisa ngoba vele into iyayisenziwa kudala hhayi kayiqhubeki senziwe ayikho into eshintshileyo abantu nje ukuzala
kudala abantu kodwa abantu maku amandebele kusase amandebele vela kudala suku siyizalo eyodwa
mhm mabhoqo kunapho ke nxa usizwa lapho yakhuluma ke umnumzana kodwa ke nxa sikhangela phambilini abantu laba babe vele bengathandani yini umufi umuntu engakabhubhi umnikazi womfazi
ukungena lokuganga izinto ezimbili ezihlukeneyo nxa babevele bethandana umufi esaphila babeganga labo babexhwalile yikho kuthiwa yokuthinta ithusa mhlawumbe umne wabuya bengekho esimazweni akhathana so kuthiwa umnawakho ubeleke ethinta ithumuhla laphekhaya kwazibonakala kodwa lakuthima ukungena phela ukuthi uyade sekwenza sobala egcikini ukuthi sengigcina abantwana bompoyo seyitheki khona la ufuna yena umama lwana akufise khonokho ukuthi uyafisa ukungena abe sesitsho nemithetho yakho ukuthi hhayi babomnane asihambe enew start siyethe sitwa siyekhangela igazi lethu ukuthi limi njani ukuze ukungenana kwethu lokhu kungabi zikhwe zira kube ine sengicela igciwane ngingazigulisa umama omncane ngapha ngikhaya kumbe ngothwele igciwane lakho ngapha lomama omncane ungazingiseda mina mhlabele ngigcine abantu abasebetiwe nguyise
siyakuza kakhulu-ke mabhoqo kuthi isikhathi sesedliwa umangoye bala khonapho-ke babandlovu utsho lokuthi wena ungathiwa yenza khonokho ungakwenza yini kumbe ugcine sosiya le new start lapho besiya kukhankakela igciwane kambe kungenzakala kunjalo
Dube lento ekhulunywe ngumama ngeke ngiphikise ivele ngoba ukhulume kahle impela kodwa-ke angisho nami ukuthi mhlawumbe sifanele ngifake namawali ma kuwukuthi sivumelane ukuthi siyoshekha igazi sihamba siyosheka igazi siqhubeke siyahlala nomama
ye siyakuza kakhulu vala ngamafitshane mabhoqo siyamuzwalo-ke ngunkosazana Stars Thebe Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu njalo lapha silobaba uSibusiso Ndlovu yena udabukela upane kodwa uhlala eJohannesburg kulezi nsuku lingathini lakusasa mbongile bantu lethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube silandi
siyabonga jahe elidala sizwe uhlelo lwabasakhulayo
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngumaigobe namhlanje ngibe lenhlanhla lokuxoxa lomhlabeli womdumo wekwaito le-hip hop olengoma edumayo emphakathini uChris Ozzy Oz bengifuna ukuzwa okuningi ngale ngoma yakhe engaphansi kwesihloko esithi amantombazana njalo ukuthi uzabe ukhisha idlalade elikhangelelwe ngabantu abaningi emphakathini nini
bangiqela amantombazana bafuna ukuzimisa nathi
ngiyakwamukela kuhlelo Chris masiyihlabe le ndaba sitshele okuningi ngale ngoma
ya amantombazana actually ingoma ehluphile like manje eqashilami ihluphile sekobulawayo sihluphile lapho ngasefor sihluphile ngaseswankereni and then le namba ngiyirekhode ngenza i-collabo no-SQ
kuyini okwawenza ukuthi ukhethe u-SQ
ngiso far bengakabi ne-collabo estrong namajida ase-RR and like u-SQ istandard zakhe ngiyasipila blind so bembona ukuthi kungcono ngenza i-collabo naye
iyazi le ngoma ingishaya ngaphakathi umdume otshiyeneyo uyazwakala ngizwi kwaito njalo i-hip hop akungichasisele ukuthi ingoma le umdumo bani
i-hip hop kwaito
ngiyaqala uzwa ngalo mdumo ungathi nguwe odumayo kakhulu ohlabela ngalo mdumo
ya ngiyabuza mpintsha ikhasi rap ikuzwa lana
okay mnandi masiqhubekele phambili kuyini okwaphefumula ukuthi utshintshe from being a dancer to ukuba ngumuntu oculayo ohlabele umdumo we-hip hop lekwaito
ya ngikuthi like bese ngingene kakhulu kwi-industry yokujayiva yabona mfethu so ngabona ukuthi kungcono manje sengikhulile yabo kumele ukuthi like upgrade isihlayela so ngabona kungcono ukuthi manje kungcono ngiphushe i-hip hop yabona
kuyini owaphefumula le ngoma why amantombazane
ya lawo yazi it's all about girls mpintshami like ekhaya yabona ukuthi mini support kakhulu amantombazana banganya kakhulu so ngibona ukuthi this time ungcono njani ngibafakela ucculo le grand yabona bashiphela inamba for ukuthi ngibatshengisele ukuthi nabo babalulekile kimi empilweni yami yabo
ngemva kokukhipha le ngoma ukhangelele ukukhisha idlala dena
no I'm actually dropping an EP
ungijele phela ngamafishane ngale EP yangona
yeah ngile featuring lo Kelvin the featuring lo SQ and the featuring lo Nyasha Chimbe featuring le Mikomba and lenye intwana okuthiwa ngu Betty John lenye intwana okuthiwa ngu Max like amajita pusha industry ngayo I'm trying to feel myself see and this is a bigger
myself but ladies and gentlemen since I'm here I love it to feel le EP yangkhona usuyinikezile isihloko na
yeah kuzolunga
kuyini okwaphefumula isihloko leso
le kuzolunga ilike ukuqinisa like amajide like ukuthi like now sibe usebunzimene awukhethelekile ngaba ngontombazana ngaba lijida like yathola ukuthi kunabantu abavaya isicelo namaphepha zakha grand udinga isipana ositholi yahlanganisa yahuzuka so like the song ikhipha ukuqinisa labantu ukuthi no mpintshamo ngaba usebunzimene ngaba kunjani mfethu akuhlangani but just ithemba ukuthi ngelinye ilanga kuzolunga
ukhangelela ukuyikhipha nini le EP?
EP like ngiyayidropa like end of this month.
Uzabe ukhipha ingoma entsha na ungakakhiphi idlalade lakho?
Yeah, looking sa plana but like okwamanje safocuse ngoba ngifuna ukwenza i-video for i-track lelo mantombazana. So sazama ukuthi ngihlanganise iyente ngijankura lesangane leya ngijayelela phansi but emalangeni. So ngizozama ukuhlanganisa mpintshana.
Amantombazana ayafunakala nafo i-video yakho.
No, obviously amantombazana. Ngoba like vele ikhuluma ngamantombazana so ngizomixa like amajida lamantombazana.
Abantu abafisa ukuthola umculo wakho bangawuthola ngapi?
Yeah, izoba khona ku Facebook. And lalabo bazofuna imamela like SoundCloud izobe ikhona futhi and then like yeah, ngisho kanjalo mntinja.
Hayi mfana kithi, ngiyathakazela ukuphumelela kwakho okwenzakala emphakathini uyaduma ngempela ngempela ngempela. Wothi ngithi amhlophe mfana kithi. Yey kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoyi, sekumele ukusivalelisa abalaleli, olivalelisayo nguChris Ozzy Oz lo Mike Hobe, nizalishiya la nengoma yakhe edumayo emphakathini engaphansi kwesihloko esithi amantombazana. Bafuna ukumixa nathi. Bakwela amantombazana.
Siyabonga Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ukungamukela kuhlelo lami ngibingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngeqemba ngikhangele kwabaseRoma chapter 5 verse ngeka 4. Sikhangele ithemba ithi yona iverse ka-4 no-5 lithi yona ukubekezela kukhipha ubumeke emuntwini ubumeke bona bukhipha ithemba. Ithemba-ke akusevele isiyangeni ngenxa yokuthi uNkulunkulu uthole uthando lwakhe phakathi kwenhliziyo zethu ngomoya wakhe oyingcwele. Ngifuna ukukhuluma ngokuthi abantu abaningi ngiyananzelela ukuthi bengangena emimeni enzima umuntu uyalahla ithemba. Ikanti siyananzelela ukuthi ukubambelela nokuba lethemba kuyenza ukuthi umuntu isimo sakhe kunti umbe ngathi ukuba nguye kwakhe kuphume kube ngcwele. Ibizwi likaNkulunkulu lapha lithi lona ithemba alisoze lisiyangise ngenxa yokuthi uNkulunkulu ufake uthando lwakhe phakathi kwenhliziyo zethu. Lo mdalo uqakathekile ngenxa yokuthi into eyenza ukuthi umuntu alahle ithemba ukuthi uyabe selahle ukukholwa kuNkulunkulu. Njalo umuntu ulahla ithemba ngenxa yokuthi uyabe selahle ilizwi likaNkulunkulu. Uyabe engasathembi ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa
ukuphutsha ulutho mele ake emthembise lona. Ngokuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukuba nempendulo ngomumo umuntu awengene kuwo. Ngakho ithemba liqakathekile ayikhona kuphela emuntwini, kodwa ithemba liqakathekile esizweni. Thina njengabantu beZimbabwe singene phakathi kwesikhathi esinzima kakhulu. Ngikhuluma khona manje ngiyangena imidwendwe. Abantu belangile emabhanga edinga izimali njalo kathesi izikolo zithe zivula mbona imidende yabantwana abathembekisiwe kuthana babuyele ngekhaya ngenxa yokuthi bengalazo imali zokubhadala. Konke lokhu kuyayenza ukuthi abantu balahle ithemba. Ngicabanga ukuthi kambe umumo wethu izatshintsha yini. Manje namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi hawu ithemba kalibe khona bazalwane ngenxa yokuthi laphilizwa nkulunkulu ithi siyabale themba asoze siyangeke ngenxa yokuthi uNkulunkulu yena wethembekile ukwedlula thina. Singananzeleli ukuthi ilizwi kaNkulunkulu liyathengisa ezigabeni eziningi. Sasibona u-Abraham iseleminyaka efika 99 yomkakhe uSera esiyemdale kokuthi ngemvelo kwakungasoze kwenza ukuthi abe lomntwana. Kodwa ilizwi kaNkulunkulu lithi kalahlanga ithemba. Siyambona ukuthi kulobu bufakazi bokuthi uSera wagcina ethole indodana othwala u-Isaac. Kwaba yisimanga esikhulu kakhulu, kodwa kungenxa yokuthi azange alahle ithemba. Njalo siyakwazi kulezinto eziningi esizinanzelelayo, njalo kule bufakazi wabantu abaningi abangani lafike lahle ithemba, kodwa uNkulunkulu wabaphutshisa. Lapho nxa sikhangela bona abantwana babo-Israyeli, siwabona behlala iminyaka edlula 400 years besekugqileni. Uma ukukhangela wawacabanga ukuthi abantu laba bazaze beyekufa isize lethu izaphela, kodwa nxa sikhangele kathesi u-Israyeli ilizwe elinkalakatha, ilizwe elinothile laphume ekugqibeni. Ngakho-ke namhla ngifuna ukukhuthaza ama-Zimbabweans ukuthi singalahli ithemba. Ngikhuthaze abalaleli bethu besezindlini kumbe uyagula kumbe kumbe ilo mumo esikwenza ukuthi ubone ngani usudangele sibonakana kusoze utshintshe. Namhlanje ngifuna ukukhuthaza ukuthi ngoba le themba ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukutshintsha umumo lowo phakathi kwabo.
Kuyigqibe mfundisi.
Namhlanje ngifuna ukuthandazela abantu abasezindlini abalaleleyo ukuba namhlanje uNkulunkulu avuse ithemba enhliziyweni zabo nokukholwa ukuthi yena uyakwanisa ukuthi aqinise lokho akuthembisileyo ezweni lakhe. Baba, ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu olaleleyo olalele kule program. Siyamthandazela ukuba kulabo abagulayo baphilise, kulabo asebelahle ithemba banike ithemba, kulabo uNkulunkulu asebecabanga ukuthi impilo yabo isiphelile banike impilo entsha ngegama likaJesu. Baba, siyathandaza sithandazela abatsha, sithandazela omama, sithandazela obaba, bakhuthaze kuthaze isizwe seZimbabwe sibe kwazi ukuba ikusasa yaso izakuba ngcono ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu uNkulunkulu asibusise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi uSenisibanda. Lethemba livusisekile ngompalo kamfundisi lamhlanje nje kulilanga langesonto. Ukuziqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa labasekeli bezanu-PF. Lanxa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo uqhubeka, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngokuvota ngoba kungela nguquko ezaba khona. Hayi-ke kwanelo kwalamhlanje. Sihlobo esithandekayo, asibeni sonke kuhlelo lunye ekusasa. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Ya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.